Ngingalithola njani izulu kandaba lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sikhuluma lo Martin Mlilo. Umartin Mlilo liyamazibili ujalo ukuthi asichazele amazwi. Ye, sizokuthi-ke usechazise uhlelo lwakhe lokulungisa ukudla kwesintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Mlilo.
Yebo, sanibonani babuDube.
Ye, kunjani baba?
Ngiyaphila njani?
Asiphilile. Akusithele lapha sizokuthi-ke sokulokudla kwesintu osukulungisa. Ikudla bani lokho?
Ye. Ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane, amathakada, indlubu, umfushwa olude, umfushwa wendumba. Engisephezu komsebenzi njalo okuthola idobi njalo silenze ngibe yisichazamazwi futhi.
So likwenzelani konke lokhu baba Mlilo?
Sikhumbuza abantu bakamthwakazi, isizwe sikamthwakazi ngokudla okuqinisa umzimba, ukudla okulohlonzi, ukudla kwesintu, ukudla esikhule ngakho. Kanti futhi asikhumbule babuDube ukuthi lokhu kudla yikudla okulomkanjo okanye ngithi mina yikudla kwesintu esikhule ngakho, ukudla okuqubethe izinto ezibalulekileyo emzimbeni womuntu. Ingakho sikhumbuza abantu ukuthi kasiphiyeleni kulezi zinto eziyikudla futhi ezizosincedisa ukuthi zisikwe lemikhuhlane emzimbeni yabantu.
Ye, siyabona njalo ulamacimbi kuzobuya lamathakada. Akutshela abantu ngalokho.
Ye, amacimbi khumbula ukuthi yikudla kwesintu esikubona egangeni ngesikhathi nxa kusesekubona kunengi ngesikhathi sakho. Sikugole, sikupheke, sikuwomise. Lokho kudla ke sikudla isikhathi esiningi ngesikhathi sekusika nxa amacimbi engasesegangeni. Njengoba sengike ngachaza ekuqaleni ukuthi ikudla kubaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Ngaleso sizathu sigqugquzela okanye sisithizela abantu ukuthi kababuyele ekudleni kwesintu okuyikho kwakha imzimba. Kanti futhi njalo akulamkhuhlane njengalokho okuningi esicabanga ukuthi yikudla okumnandi kodwa ingaphakathi yomuntu kuyibulala. Kanti futhi njalo kuyafana lawo amathakada nawo siyafithizela kangako ukuthi abantu kababuyele azibuye emasisweni.
Ye, nxa ungavalisa abantu akubatshethi bangakuthola njani ukuze bethole khonokho kuhle?
Hawu, siyabonga kakhulu abalaleli okanye abalandeli besichazamazwi kunye nabalaleli abathole lokhu kudla. Bangiyatholakala kunombolo zocingo ezithi 071 783 4130. Ngizophinda njalo 071 783 4130. Inombolo zocingo.
Ye, phosa amazwi okugcina baba.
Amazwi amokugcina ukuthi ebantwini bakamthwakazi, siyisizwe sikamthwakazi, kasibuye emasisweni, kasibuyeleni ekudleni kwethu kwesintu, siphile njengokuthi besiphila njani kudala, kuzosisiza lokho. Kanti futhi lezi zinto kaziule, kungasondela imali singayisebenzisa kwezinye izinto, kanti futhi kuzosenza futhi sibe lempilakahle engcono kakhulu.
Ye, sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMartin Mlilo owesichazamazwi. Baba Mlilo uwenza okwesintu sibili okunye okumangalisayo. Sibonge kakhulu Mlilo, ungathini lokusasa baba. Ye, zulu kandaba sinethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.